Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 tulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundlunye.
Abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into, ayidlule, siqhubekele phambili, siphandele abantu bethu.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimoto nguhulumende okwenziwe ababe yinkokheli yevuyo lezibra lelezandla.
And then this time around, akuzange kube lenketha abachabi lapha nombona azani kubhalansile.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yamarali endaweni ezijiyeneyo elizweni.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nancadi nasikhokhela kulento ezinhlanu esihamba ngazo imesejini. Indaba yokuqala indaba ye-transformation.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo nye indlu eyodwa lapho ezibhalisele khona ukuvota. Linhlanganiso elengcwethi ezicubungula ezamanani ngendlela zakulezi nsuku ithi kulendlu yeHarare elekheli elilamabizo abantu abakuluhlu lwabavoti abedlula ikhulu 183 abahlala kundlu inye. Linhlanganiso ithi ithole amabizo abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 bele nombolo zesithupha ezabantu abazalwa ngo-1950 kodwa seziphiwe abantu abazelwe ngabo 2,000. Okunye kuvezwe yilinhlanganiso yokuthi kulabantu abangenelisa ukuvota kabili ngoba belamanombolo ezithupha afanayo kodwa ehlukene inombolo eyodwa nje kuphela. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo walokhu ekhala ngodlakela kumbe ukwethuselwa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini ngokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Yindlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza kunokho sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alokhe kukhabe kukuna ekulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhiphe izicathulo akutshaya kuphela. Akutshaye uhlu wethuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kusho ukuthi vele kuyayenzala khona kuyana even noba zoluphela ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siqiliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usukucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njena oba sebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphuma le something ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule. Bese bese lokho kuthi ayikujikele ithebethebe economy umuntu onguye umuntu nje ngiyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi esithi kukhankaswe ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela ku background nale yokudlala ama drama ukuthi kuyabhalwa iscript wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshelwe lokuthi mawukhuluma lokumele uveze uzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalelwa iscript lesiya. So iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokho sihlele sikuzwa lo moyi umgabe ube khuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo bekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakali umuntu wamshiwa uma ungababuza abantu sibili hayi laba abajabulayo labo bebegoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa uma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntana wakhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela khona okwenzakala eZimbabwe ukuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulokhetho eZimbabwe abaningi baphonga ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphande siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazo kuphela.
Ubona impumela yokhetho ingaba njani? Zindala zombili yini izana uPF leCCC kumbe hayi amanzi agelezela kweli lodwa ayibahla?
Hayi singasho ukuthi zindala ukuthi zilamandla. Sizothi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele ithuzwe le ukuthiwa yiCCC ukuthiwa yiMDC vele ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo. Ithuzwe baleke uyibona isithinga nanzo ithingi siveza uthuli luphandla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izano ingawina iCCC izokomplaina abaze bagine babhubhu lamagwebu.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezelizwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Lokhe sikudaba lwezokhetho, umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa engavotelwa eZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebaleka isimo esingasihle sezombusazwe abagoqela owake waba kuzana uPF umnumzana Sevia Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo. Umlondo lozin lovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli beCCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leseguthu enkundleni yefubhajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanu PF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana labantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekela kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba esigodlweni sebandla leZANU-PF, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangelele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokho kugcizelelwe lilunga leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Hayi, asobantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious. Bazathatha serious bona bababe bangumsindo bese ndaweni ezikhatshana bangavotiwe lokuvota kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo la.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imessaging. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili, i-transformation sikhuluma ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungiswa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagetsi, ukulungisa ke ama-railway network ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development ubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu
ekhuluma kulomhlangano uthamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuchiwo libandla leZANU-PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds uthembise kulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempila kahle ezemfundo udubo lokuswelakala kwamanzi amandla kagetsi lokutholakala kwemsebenzi umhlangano kaChamisa eChegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile kodwa uChamisa uqhubekele phambili ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo esecross dead ewange Mathebelele North owebandla lakhe leZANU-PF ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi baya kwamukela ukuphiwa izimoto nguhulumende okwenziwe ababe inkokheli yevuyo lezibra lelezandla abantu laba ababe kunhlangothi le high command abalichumi lanye ababe ngabe zibra laba isikhombisa abezandla baphiwe imota zohlobo lwe Ford Ranger Wild Track eyodwa ebizwa inkulungwane zamadola ezedlula amachumi amahlanu i-$50,000 abaphiweyo laba babalisa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko sixoxelo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mgandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
mina ngibona ngazani omboko lapha kuzoke fika umazinyane laphana ngathi mina bonke nje i-high command to be recognized today ngibona ngathi kungumbono alright but it's too late kodwa ke izifiso zigcwalisiwe zabo and then this time around akuzange kube lenketho abachabi laphana ngibona ngazani kubalansile and then you can see laphana ukuthi zipra ibe labantu abaningi laphana bengu-level iuchithi team yebhora yonke so khonolokhuyana mina ngokwami ngitshayela ihlombe khonolokhuyana whether baphangisile kumbe baphuzile uba lungisela but above all ngibona kuyinto eqondileyo yes singachothoza nje sisole into yonke yenziwa yiZANU-PF kumbe umkhokheli welizwe honorable ubaba Emerson Mnangagwa but singasoli lokho kwenzelwe abantu bakithi is not only ukuthi abantu bakithi but for the first time khona kuyani ukuthi khona beyingeje bephiwe lokho abakuphiwayo at that level kodwa ke they must also go further becabange abantu abanjengalabo abadlulayo like amanye ama-generals umba ama-brigadiers angasekho usifas ucele ngomunye womuntu omele ukuthi bemkhumbule osigogi bamele bebakhumbule bonke bona labo ngoba nimuli zabo abanye abantu laba zisesekhona so they must be remembered besides that kumele lakho kukhangelwe the generality yama-veterans both zipra and zandla they must be recognized there ngibona ngazani ukuphuza kwangikhona yikuthi yena ngokwakhe upresident angazigoqeli ngabantu laba abangazenge bempini abangatrenanga these are the right people to be the advisors both sides Zipra and Zandla kabahlanganiswe bebe you are my advisors ka president and then shape the way forward of this country than these people who are totally emptying their brains abangazilutho you find that uthoko na advisor ka president uma advisor
ngokubona kwakho imali le esetshenziswa ukuthenga izimoto zona lezi aso mali engasetshenziswa na ukuthi ilungisise izibhedlela lokunokunjalo
ye imali le kungakhanya ngazani imali engabi isukela suka khona nxa isuke ezikhwameni ezegovernment there is nothing bad there kathi zavela ngapha akusoze phela kusuka uma umuntu esiyadinga idonation kumbe odona kumbe iloan from other countries or any other institution or ministry lapho ephume khona khona lapho kuqondile abayiphiwe imali yona le izingene khona kuthiwa izimali zabantu ebezingakhi izibhedlela kumbe zakhe izikolo kumbe ama-university no that's not it khona lapho isebenzile imali yona le yona leyo mali zibe khona uthi ayi public funds yavela ngapi nxa ngiye public funds ayisengi abuse lapha umuntu owabe sithona imali leya abuse walana lokuthi abantu laba bepiwe i high command i recognize la iphiwe izicoco zabo besaphila now what is now left ukuthi khona besaphila benjalo ngaba kuthiwe ama institutions kungaba le university kungaba izibhedlela zibe lamabizwa abo bona laba bantu besaphila kathesi labo mzwane opening bebe khona kulezo ndawo especially abantu abanjengo Jane Ngwenya labantu nganxa engasekho Jane Ngwenya whatsoever but kakube lakho kwisikolo sesecondary siyabizwa sithi khona i Jane Ngwenya girls high or primary that is a good recognition so ngibona ngazani lapha nayo uhulumende uzama ubungcono bakhe kuphela kusoze kuswelakala ukuthi kulibe labantu abasolayo kodwa ke ngibona ngazani uthethe inyathelo elihle
lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uZulu usemukele ngenjabulo ukwehliswa kwentengo yempuphu leflower kulandela ukuqina kwesindo sedola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwelenije athi asehluthune umbuso kamongameli Mohamed Bazoum owangena embusweni ngomnyaka ka-2021. Iphephandaba lobulembu eleinternet izimlive.com njalo lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise indizamchina yokubeleka kwele China ebiza imali ngamadola afika phose isigidi esisodwa US$700,000 eyokuya kwele Russia okulomhlangano weRussia Africa Summit. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi abahle, hayi siyaphila, 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 Studio 7, lethemba le right basakazi bami, yeli, kukhuluma nomluleki Moyo, semambale ngokuzalwa, la, ngokusebenza, sisebenza la eGoli, seAlberton, yeli, ngizubuhlungu ngalabantu laba baku 5 laba ukuthi abafika laphana bezomotsha idolobho lethu. Labantu laba mbona menginawe ukuthi mablawa yamahle lingabayeka kanjalo bahlale lempahla zabo, babone lempahla zabo le starting, lingabathengeli, lithengele laba abantu eliyaziyo ukuthi yibo abantu abaphila ngokuthula na abantu kube yibe libasupportayo labana libayeke kanjalo ngoba bona le ngqondo abanayo abazitshela ukuthi bona yibo yibo bahlula namaphoyisa izoqedwa yithi thina ngokubayeka benjalo behleli kanjalo lingabathengeli lezinto abazithengisayo okuyisho isicelo sami laso Studio 7 ngoba labantu inhlonipho yinto engiyeko so asazothi emakhaya kubo laba kuya khona inhlonipho abayifundiswanga kumbe bale ngqondo yale party yabo eyiyo ebafundisele eceleni ukuthi umuntu akahlonitshwa befike endaweni bezenzela umathanda lokhana kubi kakhulu basakazi bami bengicela nje ukuthi kodwa uyama ingavula mpela izwakale abantu bakithi beyeke ukubathengela labantu bebayeke kanjalo babone lezi zinto zabo esitaradini. Ngiyabonga, ngiyabonga Studio 7.
Hey, gama lami nginguthandani Ngulube. Ukhona umlayezo engiwutholayo la ukuthi khona iqembu leZANU-PF likwalisebenzisa abantu bakagovernment like ama-prison ward, amagadjele, ya ababalisi, amatisha, amaphoyisa ukuba benze i-door-to-door campaign. Sengikutholile lokho esigabeni sasedolobheni labo Bulawayo eGweru ya nekwezinye nje indawo eziningi ikwabasebenzisa bona abantu bakahulumeni ya besithanda ukuthi kona lokho kuvezwe vezwe kuma kungabe sokuveziwe ke ya bonakala ukuthi ubugebengu loba kufanele ukuthi kona isisebenzi kahulumeni tholakale sesikhampeynela iqembu elibusayo.
Livuka njani, livuka njani ngale ekuseni kuStudio 7? Ngiyalibingelela lonke balaleli. Igama lami mina engikhulumayo ngu-Osias Masukume. Yangithi asimlandeli sondeleni umfana omncane uChamisa simvotele. UChamisa singambe ukuthi umi njengoMoses wakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. So uChamisa ngamanye amazwi ufuna ukusikhipha eGibhithe, ufuna ukusikhipha kuFaro ngumnangakho waseKhenani. Ungakunanzelela uFaro ngumnangakho akafuni ukuthi siye eKhenani, ufuna sale sihlokhe siyizigqili. Yikho limbonelwa kangaka, yikho limbone engakhuluma iqiniso. Kahle kahle iphathi yezanu yabuswa ngamatsotsi, abantu besingakunanzeleli. Yabuswa ngabantu abafuna ukudla bodwa, yabuswa ngabantu abangamagovo. So lo nyaka manje ngiyabona ukuthi hayi, indaba yakhe ngani izophela, indaba yakhe ngani izophela. Ukhona umfana lapho, ukhona uChamisa lapho, ubana senyule
esanikwa. Kunamabhasi akhona ngapho ayi 500 ozanini ngobuningi benu sizovota. Longarejistanga kade kuphela azotshintsha isimo ekhaya. Ma ufika ekhaya uthe ukuthi osebhuku la bantu bezanu sebengenile barobha abadala bakho, batshele ukuthi utshintsha isimo, utshela abadala ukuthi be wavotele ibandla balifunayo, wavotele i-president entsha we-CCC uChamisa, wavotele uMthwakazi, bavotele izaphu kuma-local authority. Bazama utshintsha isimo, sike sitshintshe sishwako kwi-president omutsha, sikhathele ngalezanu le. Izinto ziyatshintsha kuphela singangifaka upresident omutsha elizweni, sibambaneli bantu bakithi sihlungiseni isimo. Okhulumayo ngumasenga ngilapho kobulawayo ephumule emadokini.
Hey, sanibonani, sanibonani Studio 7, ninjani, ninjani? Mina igama lami nguLouis Dube, ninjani khona ngapho ku Studio 7, ninjani? Mina ngombono wami kufanele sikhiphe izani iphume ihambe, izani ihambe ngoba iyehlulekile for 43 years, akulanto esenzela yona. Ungazuthi ungubaba ubona abantwana bonke bephuma ekhaya bekuchiya, uzusale unganamntwana ozomthuma, kumele ubone nawe ukuthi uyehluleka. So kumele abantu uma bezovota bebone ukuthi bavotelana. Sikanje siphila silapha eSouth Africa, siphila kanzima, siyashiswa, senzani yonke into, siphila njengeenyamazana, abantu besigijimisa senza kanjani. So kuba buhlungu for 43 years esehluleka. Umdala umnangagwa kumele eshiye phansi, eshiyele abafana nabo bebone ukuthi nabo bazophusha kanjani. Siyabonga Studio 7.
Salibonani, salibonani Studio 7, linjani Studio 7? Ovingelela ngu-Alec Sibanda, phume evunda ePlumtree. Lapha nje ndibingelela, mnyabingelela nje yenzakale eZimbabwe la, ayingiphathi kahle man. Hey, angizwa kuhle man, mambona imali yalokuphuma ukutikhishwa, kathi indaba engaphumi, kathi ibhondi leli, ibhondi leli lisebenzi leli. Ungathi usiyathengise nguthenga uhambe uthwele imali engaka. Ithwala ngani imali yonke naleyo siyathengisini kwakuphela?
Siyabingelela emsakazweni weStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka. Sibingelela abalaleli bomsakazo. Abantu beZimbabwe bonke kumele babekwazi ukuthi iZanu PF yiyo enza udlame kubantu. Since 1980, isukela kudala vele iZanu PF elo dlame, yabulala abantu bemandebeleni abangakanani iZanu PF, babulalela ukuthi babengaboni ngasolinye. So namanje mabe yenza khona okwabakwenzayo vele umkhubo wabo. So mina ngidaniswa ukuzwa kulaba bantu abathi abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF babangela udlame. Abacatshangelwa abantu bezanu vele yibo abenza udlame. Eka even manje kobulawayo laphana, ama vendors kona la atshone chaya abantu, aqoka impahla zezanu, achaza chaya le journalist. Hoko kuzwa khona ukuthi intatheli izindaba iyachawa ngabantu abagqoka uniform. Uhulumende wakhona engababophi bona abantu abachaya ijournalist lapho kusikusa venue, babotshiwe yini zokufike namhlanje, bangqashangqasha basawutshaya abanye futhi. So uhulumende wezanu yena lo izanu, izanu vele ludlame nje. Abantu beZimbabwe mele bazi ukuthi izanu PF ludlame. So uma ufuna nje ukuthi uphume edlameni ungaboni into yokuhlukunyezwa, votela into eyi-opposite ehlukene lezanu. Bengazi bekuchaya kanjani abantu bezanu, ungabavoteli ngoba ungabavotela bazoqhubeka bekuchaya ngoba bazi singabachaya laba bazosivotela. Singabachaya ama-journalists azabaleka ngasabhali kahle ngathi. Ababoni ngani ukuthi abantu bezanu bayasichaya, behle bebhale straight izanu PF ichaya abantu. Siyabona.
Studio 7 litshona njani? Batala Mina ngokubona kwami umongameli wakithi uNanga kwa into ayihambele eRussia angiboni ukuthi loncedo ngoba ukuthi izokuzomsiza ngani. Mina ngendlela embona ngayo uNanga kwa ukuthi wenithanda ngezinto ukuthi usemaphupheni akhe nje kuphela ukuthi nxa esiza kwelakithi esethusela ngeRussia ngale kithi abantu bethu ukuthi yena bathi ngeke bahamba betshela abantu bazayo ukuthi bona bazavusa impi bathathilize ngempi lokuthi iRussia abanceda ngesikhathi kufika into eZimbabwe. Yikho kuphela ahamba ngakho ngoba vele uthanda udlame yena, into athandayo udlame. Cabanga ukuthi iRussia izomncedisa nxa sevusa udlame eZimbabwe, kodwa lokho ngezeke kwenzeke ngamanga nje kuphela, ngaze akwenzeke, uyabe esikhohlisa nje kuphela. So into ayihambelele vele kayilancedo ngoba into ayenza kayilanjongo, hava into ayenza iqedakala uNanga kwa vele angikwazi umuntu lo vele unjani. Kube sembuya lapha kulobaleke ku-MD ku-FDCTS yakubandla lezano PF lo fana lokuhlanza amahlanzi kuyiwadla, into ayenzile vele ayilangqondo ibuyelele nje kuphela. Phezu kweminyaka yonke besiba lezano PF ukuthi bayikhiphe esikhundleni abesephinda abuyele khona abesetshela abantu into yini abantu abazayilalela vele ephuma emlonyeni wakhe ngezano PF eyincoma kangaka, izano PF ibolile kangaka, alo yehluleka uyehluleka kugcina vele wazihlalela emzini wakhe wangangena into zombusa zakungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibana ngole mtswana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane, ingabi mide kakhulu, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes. Siyabonga. Ukwezemelika, indodana kamongameli Joe Biden uHunter ubesemthethwandaba izolo lapho umahluli athi isivumelwano sakhe labachuchisi esokuthi engavuma icala kasoze ajeziswe kumele sesulwe. UBiden wetheswa amacala awenkohlakalo abalisa elokungabhadali imithelo lokuthenga isibhamu yena isebenzisa izidakamizwa okungavunywa ngumthetho. Amacala la asebangele ukuthi ibandla lama-Republicans lithi umongameli Biden kumele athathelwe amanyathelo okuxotshwa umsebenzi i-impeachment ngenxa yendodana yakhe.
Sakuru ramuno tipa
kinote
unguwa dozi kinote da vio ishuna
kinote
uvu indivike siya bunga siya tukuza unibasakuru ramuno tipa nguwa dozi Sundu Mariuka Uka Uni Mangwanani Emu Nichan Baba Kandimiri Blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Mavelas Mike Wove Atat Goriwa Thomas Sipasi Nurai Jena Loida Moyo Mangudla, Chingrei Madondo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga.
kuzana imusengi Patricia ya mdadigwa Please duwe Please gande Unga mili ngomo Black Saint Jeremiah Sasbanda Kuso kumalo Anasiti ya ndofu Ulondolozi ndofu
umfundisi uRichard Moyo esitayela ke ingoma yeStudio 7 nesigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo yinye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.